asa asa kashuka wena hey ithola ukuthi sebefuna ukuthi ayibo hey ithola ukuthi sebefuna ukuthi ayibo ithola ukuthi sebefuna ukuthi asa ithola ukuthi sebefuna ukuthi ithola ukuthi sebefuna ukuthi ukhinaka wayefuna ukuthi asiberathi soke namabundu abuka majezi wamuntu ithola ukuthi sebefuna ukuthi ukhinaka wayefuna ukuthi asiberathi soke namabundu abuka majezi wamuntu ithola ukuthi sebefuna ukuthi ukhinaka wayefuna ukuthi asiberathi soke namabundu abuka majezi wamuntu ithola ukuthi sebefuna ukuthi ukhinaka wayefuna ukuthi asiberathi soke namabundu
Baba Magube.